So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 1 Ncwabakazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lanamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikatshana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze sikalale ngokuthula ufoka mdlala continue loving
Ubunoba omkhulu wezingolo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa lamasiko ukhonthi mhlanga akasekho
lokhu kubangilwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu bezimbabwe electricity transmission and distribution company besebenze on the line besenza i-maintenance work lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzacontinue until 6 ebusuku
izakamizi zemalokishini amaningi akobulawayo zivuke ezingela amanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe khansili yaleli dolobho isilinganiso sokungamathumi amathuba munemunye ekhuleni 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila lalo mkhuhlane bengazi lokuba kwazi ukubana balawo zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo Umlobi omkhulu wezingwalo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa eyamadrama lamasiko uKhonthi Mhlanga akasekho uKhonthi obe ngumqondisi weyamakhosi theatre productions ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela esizimeleyo sakobulawayo lapho abelaliswe khona ngumkhuhlane ongaqanjwanga kubika indatha lezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda
amalehleleke izigodlo zezigaba zonke zemandebeleni esakobulawayo leZimbabwe yonke jikelele lapho kuzokala ukuthi uContinual Loving Mhlanga owazalwa ukuthi umalume Khonthi akasekho lokhu kubikwe luhlangothi lwezemidlalo lamasiko iNational Arts Council of Zimbabwe umqondisi walolu hlangothi umnumzana Nicholas Moyo ubika ngalimva
uKhonto kwamalanga angi-10 adlulileyo ubegula azama amadokotela bekungani obengcono njengani uya recover amalanga ngu-3 usukela ngomgqibelo nje kwangani kuyambamba kanjalo kulusizi lamhlanje ukuthi ukhonde ekuseni wadlula sizwa siloku kwesaba kakhulu ngoba industry yethu yama arts isilahlekelwe isikhala sikhulu kakhulu
umoyo uyaphambile landisa imbali kamuyi
uKhonthi uqalise ngo-1982 into zama arts wa transformer yachinja yaba yamakhosi professional ngo-1988 enamhlanje umuntu okade sengene ekuphakamiseni ezama arts ngama radio lama TV sizwa sisindwa amadolo anzima ngoba axeka
umculi olodumo uBusi Ncube owecula leqembu leilanga uthi wasebenza nomuyi beqala kuvula emakhosi theater center
mina ngimaze sesakhula ngisesekobulawayo imakhosi theater sivule ndawonye ngahlanela isihlahla somnyi esasimelele ama musicians wonke eZimbabwe Ngacina ngithaya futhi khonapho ama-shows amaningi. Ubungisekela Khonthi la namhlanje ubulokhe ungisekela. Siyabonga ngomsebenzi owenzileyo. Lala ngokuthula qhawe lethu.
Imbongi enkulu Albert Nyathi uhlulukelwe okwamagama.
Bakithi silahlekelwe silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ngukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikathana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze salale ngokuthula umfo kaMdladla continue loving.
Ukhonto ubedumeke kakhulu ngokuloba imidlalo kamabonakude. Omunye umlobo omkhulu wezingwalo umnumzana Dumisani Gumbo ubesazana kakhulu lo muyi
i-art sizazwa ngayo thina saqalisa ikhose ngasesikhathi sinye 1982 sihlangana e-United College of Education silabombongeni njema nabophesi mthwa sisenza i-theatre techniques and ama skills. So swa developer sasindawonye yena sesiba le concentration ngabe ku political theater yiyo vela ipushe okwesikhathe eside ezinjwa njalo uvalo lakathesa amadola axeka
umculi osakhulayo unkwali uthi wafunda ukuningi kumhlanga
ubaba khonto umuntu nje okade efundisa ezama arts ngisakhula mina ma artist amaningi baziyo bakhulela emakhosi ibabe bekhuluma nje ukuthi ube umuntu olesandla sihle uMahatsi. So hayi ngithi kalale ngokuthula. Siyayibonga imisebenzi yakhe yonke.
I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lemuli kaMhlanga ngoba bathi badabuke kakhulu ngokufa kwakhe. Bathi konke ngomuyi sibuze i-National Arts Council of Zimbabwe. Akwaziwa ukuthi umuyi uzabekwa nini njalo ngaphi. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Izakhamizi zemalokishini amaningi akoBulawayo sivukele ezingelamanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe ikhansela yaleli dolobho. Isikhulumeli sikamunicipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampo futhi bethule umbiko ekuseni ukwazisa ngalolu hlupho. Unkosikazi Mpofu utshele Studio 7 ukubana bayaxolisa uzakhamizi ezehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi namhlanje njalo ichasisa ngezizathu ezibangele lokhu.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lase Fennel Booster Station pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi namhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasikontinue until 6 ebusuku and u-affecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi kusukela namhlanje?
Indawo eziningi ezikoBulawayo ezisupplya i-reservoir lezi ithuli i-6J i-rifle range le-criterion asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala ku-treater lokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singa-resume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva kwama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi amanzi ngani kade engakabi stable because of various reasons but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela amanzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezigqakathekileyo?
Lama browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapho ahambethela khona. Siphinde njalo sibe lama-water kiosks lapho sizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-boreholes lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sika munisipala wakobulawayo lapho limuzwe ikhuluma ecimweni le Studio 7 ekulelo dolobho. Ibhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lithi selithengise imali yelitshe legolide edlula inkulungwane lengxenye 1500 njalo liza kwethula enye njalo ezinkulungwane ezimbili 2000 kuyona le iviki. Embikweni eliwethule lamhlanje ibhanga leli lithi ikomiti ye monetary policy izaqhubeka icubungula ukubana ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele umnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi njalo sibiluthi abantu bayamukela imali kodwa asikhumbuleni ukuthi ama-gold coins ayathengiswa ethengiselwa abantu abalemalene ngoba baye bethenga nge 806,000 RTG. So kutsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Kukhanya njengani singathi liyaphumelela kodwa i 2000 gold coins so maningi kakhulu njalo balethembele ukuthi labo abazuza izimali ezidenge bayebephatha ukuthi basithengele ama gold coins angkhona hathi ukuthenga ama-US dollars ku-black market. So engxenye bengarelease amanye angu 2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduriyo.
Kahle kahle singathi ngobani vele abathenga imali leyo?
Ngabantu abasebizweni ikakhulu labo abazuza ama-contracts amakhulu lawana abazuza ama-Zimbabwean dollars. Uzabona ukuthi uhulumende ulama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zimbabwean dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi ama-Zimbabwean dollars ababengayisebenzisi kodwa njengani yiyo i-target market yangkhona.
Singathi iyasiza yini imali le yama-gold coins ekulungiseni umnotho welizwe?
Ebekubona kwenzakala ukuthi imali yalapha eZimbabwe ibisehla in value ngenxa yokuthi abantu bebethenga ama-US dollars. Kathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha black market amaningi. So kutho ukuthi idola laseZimbabwe liza appreciate in value ngamanye njengoba liyabe lingekho liyabe lingatholakali esikhathini esiningi.
Lo ke ngumnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lapho ke limuze ixoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we Studio 7. Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukuphumeka kuhlelo lokubalwa kwabantu elizweni olwe-census oluveze ukubana ezigabeni zemandebeleni kulabantu abalutshwana ukwedlula ezinye izigaba zonke zelizwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha kwele Libya kwalimala abambalwa kakubi namhlanje engozini yokudubuka kwetanka ebelithwele amafutha ezimota lalumatha umlilo ngenhla ngokuya ngentshonalanga yelizwe. Imbangela yokudubuka lokhu isadingisiswa ngoba leziphathamandla zezempilakase ezethule lombiko zithi lazo kazikabikwazi. Omunye wabancintisa kukhetho esifundeni sokudinga umongameli welizwe kweleKenya, uWilliam Ruto, ubikwa eqinisa umkhankaso wakhe wokudinga usekelo esiqintini eseKirinyaga County esigabeni eseMount Kenya ngaphambilini kokhetho oluzayo. IMount Kenya yindawo ebikwa ihlonitshwa kakhulu kwezamasiko abohlobo lwesiKikuyu abayibo abayisilinganiso esikhulu sabantu kweleKenya. Isithunywa isikhulu senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations Special Representative esikhangele umumo kweleSomalia sihlangene lomongameli wesigaba seSouthwest u-Abdi Azizi Hassan Mohamed edolobheni eleBadoya ngesonto. Lolu luhambo lwakhe lwesithathu ukwethekela lelo lizwe phakathi kwenyanga eyodwa. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele babikwa bephila lemihlobo etshiyeneyo yomkhuhlane we-hepatitis, ikakhulu i-hepatitis B le-C. Isilinganiso sokungamashumi atobamnembili ekhulwini, 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila laso bengazi lokuba kwazi ukuthi balalesi sifo. Intetho lezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-hepatitis uhlasela kakhulu isibindi emzimbeni womuntu. Ubangelwa ligciwane elevirus elitshinxa lihlasele isibindi kanenginengi sibe sesivuvuka. Udokotela Lintwa Nyathi uthi lesi sifo sikumihlobo ethile egoqela i-hepatitis A, B, C, D le-hepatitis E. Yena-ke uchasisa kabanzi okubangela lo mkhuhlane.
Alcohol consumption, sharing of items with an infected person such as razor blades, needle, and even toothbrush.
Ilakho ukubangelwa ngokusebenziselana impahla ezifana lenaliti, ama-razor, lama-toothbrush.
Uthi phakathi kwemihlobo emihlanu le e-hepatitis, imihlobo ye-A, B le-C iyo evame ukutholakala kanenginengi, njalo kumele abantu beqakathekise ukuzivikela.
Avoiding having multiple sexual partners. In the pregnant mothers, vaccination against hepatitis B is important.
Omama abazithweleyo kufanele bahlatshwe injekiseni yokuvikela.
Osakhulayo uPrite Shoniwa wenhlanganiso yePolite Africa uthi basebenzelana nabatsha bexwayisa nangengozi yezidakamizwa.
An area yokuthi if you ask most young people abathonyasoziwa ukuthi how is that this is spread.
Ungabuza abatsha abaningi nge-hepatitis B lulutshwana lolo lwazi.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association umnumzana Elliot Chintembo uthi bayajabula ukuba abakabi lodubo kulesi sifo ngoba besebenzisa imithi engelaso ethiwa i-hepatitis free noma bexwayisana lapha lalaphaya lamalunga abo. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization ethi ukusabalaliswa kolwazi kuqakathekile kakhulu, njalo ukuhlolwa lokwelatshwa kwabantu abalelisi sifo kube seduzane lozulu emhlabeni jikelele. Eyinye yengcwethi kwezentuthuko yenotho uDokotela Prosper Chitambara uthi usekelo lwemali emsebenzini yezempilakahle eZimbabwe lokhe lungakafiki kwisimo esidingakalayo.
Of course there's been a slight improvement in terms of allocation, but in terms of actual spending we are way below regional benchmarks.
Ukusetshenziswa kwemali le lokhe kukulutshwane silinganisa lamanye amazwe.
Abe-World Health Organization bathi abantu abafika kuzigidi eziphezu kwamakhulu amathathu lengxenye 354 million baphila lalesi sifo se-hepatitis B le-C, njalo isilinganiso sokuthiya ngalolunye ekhulwini 90% bengananzeleli ukuthi balaso sona sibulala abantu abafika kunkulungwane ezintathu 3,000 suku zonke emhlabeni jikelele. Lo mhlobo uphinde udale izifo ezifana lesifo sesibindi lemvunguzane yesibindi. Inhlolisiso eyenziwa ngomnyaka ka-1997 yaveza ukuba isilinganiso sokwedlula isikhombisa lengxenye 7.7 yabantu babetshengisela ukuba lesimo se-hepatitis kuhlobo lwe-hepatitis C, kanti isilinganiso sokuphezulu kwe-10 ekhulwini 14.1% betshengisela ukuba le-hepatitis B. LeZimbabwe lithi liphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle lokufuna ukwakha izibhedlela ezedlula ezingama-30 kuzabelo leziqinti elizweni. Amazwe omhlaba ananza ilanga ele-World Hepatitis Day mhla ka-28 Ntulikazi minyaka yonke. Lonyaka leli langa linanzwe phansi kwendikima ekhuthaza ukuthi imisebenzi yokuhlolwa lokwelatsha ibe seduzane lozulu, ethi bringing hepatitis care closer to you. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngimuMark Peter Ntambe.
Izakamizi zelokitshini lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebilithiwa limenimethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokitshi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakamizi zilobe incwadi yezikhalazo ipetition esayinwe ngabantu abaningi yasiwa kuziphatha amandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengiswa kotshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesinye sesakamizi sezizinda, umnumzana Ray Phiri.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise kokoRichard, endaweni okuthiwa kokoRichard Complex, lapho kulekwa ngumashopshop okuningi-ningi barenta khonapho. Laba bemigalo ibode bengabanikazi bebhutsha leyo. Ibhutsha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha kuBekhart emuva kwebhutsha le bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as abo grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu abo form 4 laba ama local form 4 khona lapha khona phezulu begcwala khona apho. Indawo leyi bekuyindawo edingcwelile kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa ibhutsha ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye, lapha abantu bekungeni indawo ingena order. Njalo kuthi ngemva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapolisi. Kodwa amapolisa manxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo babalo kungela into abayenzayo. Bephuma lapha ebusha sebethwele amaphepha ezinyama. Lapha kwabasobala ukuthi khona no sebedizile. Usithi nxa kuwa reporta bephonga ukubuya bebuyele. Ngemva kwesikhatshana lapha before even 30 minutes sokuvula iradio sokutshaya iradio. Hawu abantu bacela sebebona ukuthi lapha kulokudizwa nokuthize. Wayafika kumphathi we-station, i-police station. Hayi, sakwakuzanga kwanceda ngalutho. Laye umphathi station akula nto ayenzileyo, lakutshengisa ukuthi laye ebengumuntu wedwa edizwa. Abantu basesithi hayi, thina sesisadinwa ngokuthi silungise indawo yethu, ngoba indawo leyi indawo engcwelileyo, indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho. Indawo leyi bekungose ukuthi bekuyikunatha utshwala kuphela. Indawo leyi ungabantwana kuloku kobuKristu okwa-grade 6 njengoba ngitshilo. Ngena uhamba-hamba labadala emacansini lapha, imikhuhlane sisiba nengi. Le tshabalala clinic isirekhoda i-high level ema-transmission diseases, especially from this particular place esisizinda, ngenxa yokuthi abantwana as little as grade 6 behamba labokhulu, obokhulu abama-50s labama-60s bengakhethi. Labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana konoku kuncane, kambe shwashwa ungukhulu uzohamba lomzukulu wakho, asokuhlola lokhu na lingasani. So kuthe sokwehlula into zamapholisa lezi, izakhamuzi zaqonda kona ngalo ukhomishina, zabhala ipetition yasayinwa ngama residents esizinda through i-resident association. Bayihambisa khona ngale e-police station ukhomishina, bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself. Bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisisa kuyinto lokho kwemigalo, ngoba khangelani nikho sisi ivuliwe imigalo, so labantu abaningi beloko bebulawa ebusuku bevela khona migalo. ngani ngasezi lungisise indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho sifake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda indawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sibili bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bese baziwa umpresident Mugabe bona abantu bathulele ngabantu abapeace loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous akuzange kwathatha isikhathi esithi ngoba ababesebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sesiyifikisa emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandleni zethu hawu akuthathanga isikhathi undoda lo migalo wahlwa odwa ukuthi evale wahlwa odwa ukuthi khona echi ukuthengisa utshwala njalo ngoba ngala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengula kwabesifazane abayisitiyagalombili isikhathi sinye ngolesine eJohannesburg kwele South Africa sekubathiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixoku labalingisi abagoqela abesilisa abalishumi labayisifazane abalishumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenziyo eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixhuku labesilisa abedlula ishumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwengula abesifazane abayisitiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa uleminyaka elishumi lasitiyagalolunye 19 udlwengulwe ngabesilisa abalishumi betyintyana. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisitiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abaningi. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sehlakalo sakuqala sokudlwengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje esitradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlwenguli. Sinabantwana, abantwana bamantombazana. Impilo zabo nje isisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Omunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlwengulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime, silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlwengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze into ukuthelwa enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihlonipheni abantu bomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu akathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzanywe mpela ezinye indlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathi ntambo gatsha lamapholisa uMnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotshekeja
abasiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.